inhlanganiso le esiyibona esadet esikhuluma ngayo eqala kusasa nje iyabe into eqakathekele nje nxa vele umnotho welizwe uhambelana lokucabanga kwamanye ama-members esikubona kathesi nawni ukuthi thina vele umnotho wethu bawumanga wuhle nxa sikwehlula ipolicy e-democracy kumbe e-government yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambele kahle. Angiboni ukuthi umhlangano lo esihlawo kathesi owesade uzanceda ungathina vele thina umumo omnotho wethu kawumanga kuhle. Iqiniso yokuthi yona i-industrialization policy iqondane nelinye imithetho ehambelana le lokuba yimemba yesadek i-infrastructure okwamagedi njengokuthi okuyimigwaqo nxa khonokho kungalungisiswanga okutholo nxa kungenamagedi imigwaqo yethu ibhilisekile imithetho yakhona indoda ebhilisekile angiboni kunganceda lutho ngoba vele imithetho yethu yona thina singabantu bekhaya lezimbabwe kayenanga kuhle emnethu utho ukuthi asoze siphumelele ukusingenelane neminye imithetho engalihlakaniphi eBotswana kumbe eMauritius kumbe eSouth Africa kufanele thina sihlale sizilungisise thina imithetho yethu ihambelana lemigwaqo lemagethi yethu. Khulula iqiniso bakithi ukuthi ukuba ngu-chairman yesadek asiyo nto ethusayo nelizopha nje elihambelana lokuthi engxenye umhlangano lapha kodwa ngaye thina vele njengathi beZimbabwe singabantu abaziphetheyo esilombuso omuhle esilemithetho emihle ehambelana lo mnotho ngaye ukuba ngu-sadek chairman kungahuga abanye osobhizinisi abanezimali abavela e-South Africa abavela e-Mauritius kumbe abavela ngaphandle kwelizwe emazweni akhatshana ngoba baye bethokozela khonokho ukuthi thina sesizimisele ukuthi sizilungise kodwa njengoba ngingathi ukuthi thina imithetho yethu yombuso ukhetho lethu into zamagethi konke akumanga kuhle kuthi ukuthi vele ukuba ngusiyapete nowesade kumzalimnakakho akufunza kutho lutho ngabantwana nje abadlalayo lizopha nje lizakwedlula.